Trump into azama kuyenza ulungiselela ukhetho oluzalandela kuyindlela yakhe ukuthi abe a campaigner ngasingakubeka ngesilungu ngaleyo ndlela njalo engumuntu owenzela ukuthi ama Republicans angazitholi esesimeni sokuthi kusasa ngavuka esekhethe omunye umuntu ongabamela wenzela ukuthi ahlale khona singathi ngesilungu phecelezi ahlale ekupicture wenzela ukuthi ngazo zonke izikhathi ngoba evele ekhulumile wathi yena ngo khetho olulandelayo uzafuna ukuthi abe nguye ozaqhubeka akhankasele ama Republicans yikho kwenzakalayo uyazilungiselela uzimisela ukuthi into leyi aqhubeke ngayo.
Ubona ibandla lama Republicans limamukela ngezandla zombili njalo libambene yini alubana ethe wazisa uTrump ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo.
Abe bandla lika Trump ama Republicans kababambananga abamfuna abanye bangkhona uTrump kodwa iproblem ekhona uTrump manje ngesimo esikhona iparty ama Republicans nguyo ibambileyo ngoba ukhankase kakhulu ekukhankaseni kwakhe wanelisa lokuthola imali eziningi ezebandla ezincedise umkhankaso webandla lama Republicans kungenye into emenza aqhubeke eibambe ngasesidukwini besokusithi kubuye elinye iqembu leli vele lingamfuniyo elizimisela ukuthi lanxa sokutheni kungangcono amacala akhe lawa athi nxa esekhangelwa lawo basapoti ukwenzela ukuthi basapotele lama-Democrats ukwenzela ukuthi baze baye bamthole ngumuntu olecala okungamvimbela ukuthi amele ibandla lama-Republicans. Yilo uhlupho olukhona uTrump lakazi ahlangana nalo kuningi okukhona kusazayenzakala kodwa eqinisweni ibandla lama-Republicans lona lodwa li-divided akukho clear akukho sobala ukuthi kubeke ngaleyo ndlela ukuthi kahle kahle baza kuthini ngaye uTrump ngoba eqinisweni uTrump bayakwazi bonke ukuthi izenzo zakhe zonke lezi ngayikhankasa esiba namarali esenza konke akwenzayo uzama uhlala elungiselele ama-Republicans ukuthi isikhathi xa sesifikile sokuthi kukhankaswe kukhankaselwe umongameli yena ufuna ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama-Republicans. Yiyo indaba ekhona.